mina igama lami kuthiwa nginguSisa Ncube. Abaningi bangazi ngingusisa Sibanda, but ngithethwe koNcube. Ngize kwele America ngo-2000 ngabuya njengonkosikazi olandela umngadi lami, ngafika ngacasha kulona leli lizwe. Ayoma umntwana le-26 years, uChristabel Banda. She's married now. Okuthiwa nguChristabel Mrs. Dube, seyi-University of Indiana.
Lezi nhlelo ezokuncedisa abantwana babafoweni,
izinto zathi zitshintshe ekhaya. Abantwana laba bethiwa ngumama wabo kwaba ngumthwalo omkhulu kakhulu yini. Think okunye okwangenza ngenza kanje ukuthi konke lokhu kwenzakala azange ngenele ukuthi siyangcwaba odadewethu. So kunzima kuleli lizwe, but sengikwanisile ukubana ngikwenze from beqalisa abaningi bakhona qasa ku-grade 1-2 bonke sebeqede o-form 6 befunda ezikoleni ezamasabatho kuthiwa ziyadula. Ukuthi ngikwenze njani kungenxa kamlimi, yikho ngimthanda umlimi kangaka, ngoba ngingakhangela emuva lapho emvela khona lengikwenzileyo angawami amandla angikwazi ukuthi ngikwenze njani, but ngenxa kamlimi kwenzakele.
Uthe usufike lapha wondla abantwana bakadade wenu, njalo ngizwa kuthiwa usebenza ebandleni lona leli lesabatha. Selisebenze kangakanani nalabanye omama?
Mina ngizalwa vele ngakhulela ebandleni lesabatheni, and ngakhula omama besenza udoka, uDoctors Federation ekhaya, behamba kale ngomnyaka kuthiwa bayacamping egangeni. And sithe sesifika lapha sahlangana labangani lezihlobo abalifani ababesemichigan, Indiana, le-Ohio, Kentucky. Sahlanganisa amakhanda sambathi wabuya le-idea ukuthi kanti kungaba njani njengabomama sesikulona leli lizwe, lathi senze lokhane sakubona abazali bethu bekwenze ekhaya. Yikho lapho kwaqalela ibandla labomama okuthiwa yi-ZAWAD, Zimbabwe Adventist Women Abroad Conference, ngo-2004. And ngangiphakathi kwalabomama abaliqalisayo, but hayi sime ngaliqalisayo, but i-idea yabuya and lami ngathi ngizwa ngayibona umqondo ophakemeyo.
Kwenziwani sibisibili?
Izawaki liqembu labomama, like ngishilo ukuthi liqembu labomama beZimbabwe, but okwakhathesi sesigoqele lamanye amazwe ngenxa yezinto ezenzakalayo, elijonge ukuthi sikhuthale ekukholweni, ikakhulu lisiphakamisa ekukholweni. Ngoba ngase sikuleli lizwe sakubona ukubana i-America is an individualistic society. Kondoda sibonele khuliswanga njalo, thina sakhuliswa sibambeni singamaqembu ekhaya, sibona nomama bethu bebambana bemanyene bendawonye. So iqembu lezawakhi sibuya kanye sihlangane ndawonye labo mama, sifundisane ukubana singagcina njani i-culture yethu yekhaya, indlela yokukholwa kwethu esikhuliswe ngayo emasabatheni, ukufundisa abantwa bethu kwesaba umlimi, ukuqakathekisa lokuya ezikolweni ukubana abantwa bethu bafunde njani, nokuthi singaphila njani kulona leli lizwe phezu kokuthi sigcine imizi yethu, sigcine abantwa bethu, sigcine ekhaya. Khonokho ebengikhuluma ngakho akuchiphanga ukuthi ube lo muzi uphinde ukhangele abantwana babo odadweni ekhaya. Kungenxa yakhonokho sihlangana ubozawo ukuthi siphanana amaqhinga ukuthi singakwenza njani. Omunye uyabedlule kikho apha abanye ama-ideas, siyahlangana sithandaze, sihlabele, sifundisane izinto zekhaya. Xa sesihlabele ingoma zekhaya kwabana, sesizibone ngani sesiseZimbabwe, kusikhipha si-connected leZimbabwe.
Liyenza imihlangano leyo kusteti inye yini kumbe liyenzela kumasteti ayihlukeneyo minyaka yonke?
Imihlangano lesiyenzayo ekupheleni kanyaka kaMarch to April, ekuqaliseni ka-April, siyatshintshanisa ama-states. So every year siyahamba kustate ezithiyeneyo. Of course ekuqhineni komhlangano ngamunye ngamunye siyavota ukuthi sifuna ukuya ngaphi. Nxa sikholisile kumbe Indiana, abantu bengavota bathi asibuyele nini futhi e-Indiana. Siyabuyela lo nyaka, siyabuyela e-Georgia. Sesibuyele kwesi-3, kusho ukuthi omama bakholisi endaweni yase-Georgia.